VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simele uzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Kapa nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezileyileyiliphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Ngayikhona kwi-weekend sekuya bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babathisa ibhekile. Ayikho nsinze into engayizwayo ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impiye enkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simele uzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Kapa nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezileyileyiliphile. Kade hayi, kanti saliqede khona ngale labadala benu. Lingaqeda lisele ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indawo yangkona epolitibiro. So simelele ukuthi size ukuthi bazadini.
Manje umongameli uMnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazi uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumi laye. So asingakhulumi laye.
Manje nxa lingaya kuZanu PF, ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So sibele ukuthi basigqekezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi bathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So thina lo mtata sathi thina hayi thina kathesi kazifuna ukukhela into le thina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwo abaza ayekusudwa babe phambili bakhokhele thina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle lade ngaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyake enye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyake enye ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Yho, banenge okumangalisayo hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiyuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituents as an independent, ngingena ngizimele kanye la party engena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungeze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemelele ukuthi bona njengoba bengeniswe ngamaphathi bazaphenduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-1. Njengobana sengiqhasa ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami ithimu Mzaca kangazishona kangazingebele kangazi ZANU-PF kangazi MDC. I know ngazi ofisi labobhuti labobaba labokhulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankasa lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyilida yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kade sinje sine ngadi esizindaphela ngadi ye-MTC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba u-MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunjenje ingadi yena esilayo thina e-Blue South ingadi iyadonethwa idona kwathiwa ngiyabafelokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokazi kangidingi bafelokazi abe-team zaca kuphela or abezanu mbaka-MTC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa yikho engikwenzayo.
Awungitsheleke Josphat, ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimeleyedwa
lo nyaka? Into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo, akula ngqungquthela, sonke siyalingana. Of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo, angilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangaphuthi bangenelisele bangincedise njengokuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josphat Nzadankulu kube into engivezela abantu ukuthi ngivezela ngokwami okwesikhwameni sami. So lolu khetho esiya kilo kakula muntu engqungquthela, sonke siyalingana. Kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babanga izikhundla yonke ndawo, njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu, abantu ade bevota ngathi ihafu yabantu abarejistileyo. Lokho ukuthi MDC ZANU PF ZAPU MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini, abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty, kabasafisi ukuthi into yiparty. Njalo abantu bakhathele bayahlukuluza emaphathini, abantu bayaxekwa bayalwa. Kathe sakula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumbe kathi wonke. Kathe sinje kuzayo kudobha umizo dobha lapha kumepepe lapha. What I can say, these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe. Ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo. I-MDC yayiwina ngokwathi okwakuthiwa yi-protest vote, abantu abezondi zanu PF abayebengabe zanu PF beyilofuza. Nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane asasungula abangabona ama-problems abo bazavotela.
Hayi, ngiyabonga Josphat, isikhathi yiso sesiphelile kodwa siza kuqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Josphat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwaka komuhle, masibane ngevikezayo. Oliver Lelisayo ngumike hobe lilale.
Siyabonga Mike, lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo Ntungameli Nkomo.
Sobu isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele, sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu, sikhangele ukuvuka kwakhe. Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu. Singakhangela uLuke chapter 24 verse 1. Ithi yona, kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa, bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni. Kuthe bengena, kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi sebedidakile ngalokhu, amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo. Basebesithi nxa kuqhubekela phambili, babalibuza ukuthi didingani ophilayo kwabafileyo, kasekho usevukile. Kuthi ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukaJesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu. Okokuqala, siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, omama bakaJesu, omama babencedisa behamba layo uJesu, laba abahamba ethuneni lakhe base belahlekelwe lithemba. Kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselelile. efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebathele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPita labane basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asekuphelile. Kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile. Abanye njalo bafelwe zimuli, imuli yakho isidilikile, ufika esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze esiphile njalo. Sinakhangela lapha kulindaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunyiwe ukuthi hayi, uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lena liyana elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyiqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi yonke into isiphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuke aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa ke leli khefu ele Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Sigcina masiko wethu, ungakusenziwe
manje.
Kangela ubaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugulawundi.
Yazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami bebulawa yigugulawundi begoma egreat abona. So if kwakuyukuthi bona izaphu yayilezikhali, kwakuyizaphu yayilezikhali kwakungasezakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengadliwanga namasoshi zitha balwa lezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona engayiphoselani ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba nginje mina isongo engisebenzisayo kakusone sami. Yabona, esami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi isongo esesithuphela kusone sami sethupheni balitha ngilabazali ngenza ukuthi abazali bami bathera endlini singathathi ibhesi. Babulawa umuntu ngibabhekile, babantu abekhulumi limi engalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho?
Wawunganani khona?
Ngangibe 9-10 years khona lapho. Ngangu-85. Yeah, ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So esithupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele. Uyabona. Ngenza kuthi abazali bami bathela ngibabhekile endlini. No death certificate, no what. Manje this year ngenza 43 years. Leyo ndawo balokhu ayiphosi. Ngiyuthinga ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange bakabe bahleba ngezinye indlela mhlawumbe. But because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi. Kufana lezinto
nje. So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende kwalapho bathini ngodaba lakho ukuthi awula lesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhuluma sithi udaba lolu lwenziwa ngamandebele lezaphu.
Mina isithupha ngicela ngithatha ngesongo sakoNcube esingasosami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethala izaphu. Anjani ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini lokuba yigoground. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhona kwahle kwahlala kuzinqe bakini ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona mabe lokhu beyiphosela nakunje. Noma bengathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelwayo kodwa mina ngeke kubavusa abazali bami emangcwabeni.
Babandebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, yazi ukuthi mina ngokwami ukuthi ngivele kahle mina ngokubona kwami sabangilele kakudala. Ukuhlela kwabo i-ground babevele besiqonde ukuthi asobantu. Ngabe nje izona la sihlukanisa bazibonela thina sayika samanyeza ukuthi sizapholisa nasodwa sabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokusahlangene kanje umsindo bakangeke kuphele. Ngoba vele yonke into isaphethwe yubo. Manje uma ngasuka ngithi ngiyakwenza something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-Bedbridge, kumbe ngithi ngiye-plan, ngizathola umuntu okhuluma isona. Kuvusa kimi amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, zetholotho, nyamendlovu, kuphi, ngizathola ukuthi ibika nami ukhulisa ngithitha weshona. Konkhana kuvusa amanxeba futhi, uyabona.
Aha.
Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, babandebele?
Hayi, bekhona kunzima, ngazi nto ngathi xa liyedlula kubafundisi ngoba mhlawumbe babakwazi ukudiduza umuntu ofelweyo. Hayi, khona umuntu wezami kimi abuye ethi uzokhuluma nami. Ya, mhlawumbe ngambedike abafundisini namajaji mhlawumbe arithayayo angasoze thatha ehlangothi mhlawumbe angasuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithuga sami ngebhethi yami, mina ngiqale ukusebenza ngize 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wangeke aze athi engiphukuza, abeyangifundisa, angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngize 14 years. Angifundanga. Into impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sikhangela udaba lolu, singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lakho?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangumntu wayemncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile yokutrena kwasala umama. So baba kuthethe buyile ngale kazaliukuthi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuziphi jam ngoba uthethe buyile laphana ekhaya ngazi nto babevele bekuzapho yabona. So kuthe ngeyiday sasiye esikolweni bafika bona bamabheredi abomvu bathe besasingisele ukuya esikolweni nje kwakulomunye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya egcine umama. Mina ngangabunaki ngabona sebetshaya umama yabona. Ngangakaze emboneni uba besakumanisane kodwa ngabona umama etshaya ubaba engekho. Bazobuya hayi sahamba thina saya esikolweni vela zange sifunde kahle. Thema siyabuya intambama zele esikolweni sathola umama engekho yebo. Ma esiyabuya wabuya intambama ngabo-6 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi. So wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa badisile nge-1 bullet bonke. Kubuye iphuma izobathatha ibasekuphi iyebagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kuyangazi kuyaba le phantari. So kwagcina sokuthiwa hambani sizalibiza futhi. Uthetho kunjalo kwazobuya-ke ngelinye ilanga ngangikhona kwi-weekend bathiwa bathatha umama nobaba bababulala bafaka endlini babashisa. Ngibhekile ayikho nto indlela into engayizwayo ngibhekile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje Oliver lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs Dube
bayawagcina masiwawusenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs Dube obesipha-ke uhlelo lapho lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
Amaqembu athele ebulawayo Chiefs neCapes United anqobe okwakuqala selokhu kuqala imidlalo yalonyaka njengoba ibe ngujike lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlaleni wamhla. Iqembu lebulawayo Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanya enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikhodlweni iHarare iqembu leCapes United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanya njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba omabili lawa maqembu asele miklomelo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqeshi omngenise iqembu lebulawayo Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho okwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Akungumdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi okuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leleyada abe ngujike lobhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandava. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNicroot lizadlala lele Ngezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chibuba itendi esimuti masula zini benchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasi you
tinagumana pa WhatsApp
ndimamuna you
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
Tinagumana
pa WhatsApp.
Areke anene, chabwela jipine ola, chidwale jipine mawa jipita kujipata. Ineni makukonda, nilibe na zonchito, kudisi na kuone, niwe wangadale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempe ndi kupata.
Tinagumana pa WhatsApp.
Tinagumana
pa WhatsApp
ndimamuna yu
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana pa WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanga daka peza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo layeka Kanali ka basti, panoni ka fiansi, tandilo njeze baby, suta disia, mpanga na kale. Zili benchito,
tinagumana,
pa WhatsApp. Di antiwa,
tinagumana,
pa WhatsApp. Di agazi angai,
tinagumana,
pa WhatsApp. Di amuna angai,
tinagumana,
pa WhatsApp. Di dadiwa,
tinagumana,
pa WhatsApp. Mamiwa
tinagumana
pa WhatsApp
ikagani batsapo ndimangomba bobo ndalindiku masobo kwanza ngazi mashubu kujambula mapole tumizilana zitu ma WhatsApp calls inegunti masi ndivalola kuchezera olo kukuzizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phetheya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma umdaracha uya esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganeni kuseni ngo-past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Hey,